Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 6 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e COVID-19 esigabeni seMathebeng South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33.
Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho ivaccine yefirst dose, so kulenyanga phosele half kwezindawo zakhona.
EHarare kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye indawo zelizwe okufana lakoBulawayo osekungaseneli imibheda yezigulane.
Hayi, abantu abalandeli okunengi, especially indaba ye-social distance le yiye ngathi iyahlupha.
Ivandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa ukhetho lwama-by-elections kumele abe esehambise amabizo abo kungakafiki umhlaka-16, osekudale imibuzo yokuthi ukhetho soluzenziwa na.
Izehlakalo lapho nalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo.
Kubhubhe abantu abangamachumi amabili kwalimala abambalwa ngemva kokuba imota zinqikilene ngoba enye idubuke ithaya yaphambuka emgwaqweni duze lemaswingo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathebeleland South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33. Lolu gatsha luthi amanani esigaba seMathebeleland South awethulwanga izolo, okutsho ukuthi amanani la angaba ephezulu kulalawo awethulweyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abedlula inkulungwane ezine 4638 bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Kunjalo nje inhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights ithi ukudingisisa ekuqhube emawadini aseMatobo, Mangwe, Gwanda le-Insiza esigabeni seMathebeleland South kuveza ukuthi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 awaneli, ngakho iningi alifinyeleli ukuhlatshwa. Esilela kakhulu kubikwa kungeyakuqala ijekiseni, njalo abayidingayo batshelwa ukuba baye ezibhedlela ezinkulu, kodwa bathi imota azitholakali lula njalo ezikhona ziyadula, kukanti abasela siqiniseko sokuthi ijekiseni leyo thola. Ukuze sizayithola izokuningi okuphume kulolu phenyo, usithandekile mhlanga we Studio 7 uNani Maphosa, umqondisi walenhlanganiso.
Njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights sike saba lokuxoxisana lapha kade sibuza khona inkokheli zesigaba ukuthi simi njani isimo sokulakala kwekhambi le-coronavirus esithi thina i-vaccine. Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho i-vaccine ye-first dose, so kulenyanga phosele half kwezindawo zakhona ingatholakali, kukanti lapho bekungani iqeda kuphela khona sokulenyanga ingekho, ebikhona kwezindawo yi-second dose nje kuphela, iyo yodwa kade khona. Then okwesibili futhi esikutholile ukuthi abantu bayehluleka uhamba kuma-district centers besiyathola i-first dose ye-vaccine ngendaba yokuvalwa kwezimota okwenziwa nguhulumende lapha athi khona asebethwala sokunguzukho kuphela othwala uzulu kukanti nganzelela kulezo ndawo zemakhaya akakho uzukho othwala abantu ukuthi ukuthi abantu gabala transport yokuya kuma district centers abo abanye bathe lapho nxa bengenelisa ukugada ama private lawa pirateayo asedura kakhulu okuthi i distance umango ongaba yi 30 kilometers usuchajwa imali engalingana le 100 rands umango owodwa ukuthi ukuthi uhamba lokuphenduka kuba yi 200 rands njalo futhi baveze ukuthi abalalayo information epheleleyo ukuthi nxa bengahamba ku district bangayithola yini i vaccine ngoba bayesaba ukuthi uzagada uthole ukuthiwa kayikho uyabusufana nomuntu odlala isimara
impumela yokudingisisa kwenu liza kwenzani ngayo liza mazisa yini uhulumende ukuthi yathathe inyathelo
siyabelane labanye esisebenzelana labo abasendaweni ezijiyeneyo zelizwe esaziyo ukuthi labo hlezi baseduze lomthambo wamandla labo bangeke kufikisa emthanjeni wamandla kahulumende kukanti njalo sike sabuthumela lasephawini lwenyosi Twitter lapho esithintheke khona iMinistry of Health zatheka lengathi ezijiyeneyo zikahulumende labakhokheli bakahulumende abajiyeneyo sizaphinda futhi njalo sibe lakho ukukuthumela nge-email kungatha zikahulumende ukuze babe layo l'information kukanti siyakholwa ukuthi bavele banayo ikukhumbuzana njengayo ukuthi hayi lingakhohlwa emakhaya ukuyafikisa i-vaccine ngoba abantu labo bathi bayimelele khona ngale ezabelweni zemakhaya kungabi into edorobheni kuphela
lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu yeMathebeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo umphathi ntambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba leHerald ukuthi uhulumende uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachuma isikhombisa $70 million ukuthenga ijekiseni yokwenqabela iCovid 19 ukuze abantu abafika izigidi ezilichumi 10 million bayifinyelele okungenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane elizweni. Lokhu sikudaba lunye eHarare kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye izindawo zelizwe ezifana lakobulawayo osokungaseneli imibheda yezigulane. Sixoxe lomela isigaba seSouthern umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha eHarare kungathi kungcono mbitshana ngoba abantu sebengathi bayesaba kabayesabi iCovid bayesaba amapolisa kodwa umuntu kufuze azibonele yedwa ngoba lo mkhuhlane lowo ukhona sibili abantu bayafa but ngapha kungathi kungcono mbitshana ngike ngabhodabhoda ngibona kodwa abantu i-social distance akula but bayabe lawo ama-masks
abantu bayalandela na iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19
Hayi abantu kabalandeli okunenye especially indaba ye social distance le yiye ngathi yahlupa bayahamba lawo ama-mask kodwa angazi mbone umuntu ohamba yele sanitizer yakhe kumbe enzeni angiboni ye kodwa ama-mask yiwo kade belawo abantu bebhoda etown lapha ngibabonile but yona le indaba yokuthi khona kabakula sanitizer i-social distance hayi akula njalo lapha empare lapha kuya ku-congested anto yabe gcwele emabhasini akula
khona izibhedlela kunjani kwezinye izibhedlela sike sezwa kuthiwa akusela mbheda ngokugcwala kwabantu abale coronavirus ungasela ukuthi wena kuyini okuzwileyo khona ngaphera
ngapha eHarare hayi imibheda sibili abantu ngathi iyaswelakala kodwa ukuthi ngithi kulomuntu olalaphazi hayi angizange ubabone ngoba mina iconstituency yami ye ihlanganisela leHarare hospital ngike ngayofika khona imbono ukuthi khona umumo wangkhona onjani but sibili imibheda igcwele abantu abagulayo
sike sabona lapha enkundleni zokuxhumana social media kukhulunywa ngokuthi kulama roadblock avalela abantu abafuna ukwengena eHarare ababe bengahlatshwanga ijekiseni Uke wakubona yini kusenzakala lokho?
Lami ngikuzwa nje ku social media kodapha ukuthi kula bantu abayalela ungene Harare kusiya komtoko ngale indaweni yabo umtoko leshamva ngale. Kodwa ke nxa kuyikuthi kuliqiniswa ngikhona ukuthi kuyana iyabe indlela enhle yokuthi abantu bayenze khonoko. Ngoba imithi yangkhona gayanele abantu abaselizweni. So angkhona ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu yona le. Yebo abantu kufuze bahlatshwe sibili nxa umuntu ukhona. But nxa ungeko ke abantu bayeze njani. Njalo even bonaba abantu abahlatshiweyo abanye bangkhona abala le certificate. But kuyatshengisa ukuthi khona wahlatshwa kabili. Laba kwazi lokuthi ama-certificate angkhona athathwanga.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona leHarare.
Yebo yebo yebo, mthaka zomuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Ibandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kumele abe esihambise amabizo abo kungakafiki umhla ka-16. Osekudale umbuzo wokuthi ukhetho soluzenziwa na. Ugatsha lwezokhetho lwamisa ukhetho lezinye inhlelo ezihambelana lezombusazwe ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus nyakenye. Kodwa ibandla lezanu PF lethule umbiko othi bonke abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalele parlamente kunye lamakhansili kumele bathumele imininingwane impilo zabo nezifundo asebezenzayo kungakafiki umhla ka-16 walinyanga. Kodwa lumbiko uthi akumelanga amalunga akhuthaze ukubuthana kwabantu. Sixoxe nelunga lebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebelele and South umnumzana wachisibanda saqala ngokumbuza ukuthi bona kuyini abakwenzayo phambilini kokhetho njengoba lukhanya seludumela emasumpeni.
Thina njengebandla eliphikisayo le-MDC Alliance silibandla elinakekela impilo zabantu ngokunjalo sivele silibandla elihlelekileyo. Imisebenzi yethu yokuqoqa ibandla siyisungule kudala kuthe nxa sekufika isikhathi sokuthi sokusenziwa i-lockdown sinanzelela ukuthi singafaka abantu beZimbabwe engozini bese sivele sesihlelile ama structures ethu ame kahle okubi eNzansi eMandebeleni. Ekusemqoka ukuthi leli sekulithuba elikhulu lokuthi sisebenze kakhulukazi kwi social media ukuthintana labantu njengoba sivele silama structures ahlelekileyo. Siyathintana sibili kusakwamalanga lama structures ethu labantu bethu.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye-COVID-19.
Ibandla lihlelekile impela kuhle sikugiya sibili sibhizi silungiselela ukuthi abantu bahambe bayirejista ngobuningi ngoba ivoti liwinwa ngama numbers.
Sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanu PF bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona. Khona ngapho eMatsouth khona kunjani? Bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza ezombusazo?
Uyakwazi mfowethu ukuthi ibandla lezanu PF amaqhinga lo vele manengi. Izehlakalo lapho nalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo. Thina sinanzelela inhlelo lwe-lockdown le-COVID le masha yabhuqelo. Kula malanga ke babuthanisa abantu ngezindawo bebasusa lapho nalaphana kukhashana kuthiwa kubhaliswa ukuthi ababe sempini bazathola lalabo ababe ngabapheki lalabo ababe londolozwa ezinkambeni ngaphandle kwamazwe eZambia labo Botswana labo Mozambique abantu babhizi bagijima lapha lalaphayana kukanti ke le isingoma evele sijayelekile esisenza abanye abantu babe madolonzima ngoba kade kwavetwa kanti ngemva kwe 41 years siyabe silokhu izivetana kungabonakali ukuthi kuya ngaphi ngoba lelizwe lale imali yangkhona kakula izavela ngapleyo mali yokubhadala lawo bantu lelo liqhinga lezana uphefu lokuzama ukuheha abantu ebandleni batshela ukuthi bazabanika imali kodwa kungela imali abazayithola.
Umnumzana wachisibanda lilunga lebandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili abafileyo ngemva kokuba imota yohlobo lweToyota Grandvia idubuke ithaya yaphambuka umgwaqo yangqikilana lehlobo lweToyota Wish emgwaqweni osuka eMasingo uqonda eZishabane izolo emini. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga unguye njalo umphathintambo wezempilakahle uthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokwelamisa imuli ngoba bengavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini. UChiwenga ubikwa ethule la mazwi edalela ephalamende ngeviki edluleyo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani balandeli bakaStudio 7. Wonke lokhu esiyakuzwa ukuthi abantu ababesempini omjibha obani ababethwala izithwala bebhalise kuzahola izimali lamahoveta asala azahola izimali izithembiso izifiso zikathemba lo-amukela abantu hambani ezigebheli izingadi lilime litshaya izitina lithekise lingalahlelwa isikhathi isikhathi sonke mma kuvotwa lihleli libhalisa kuvotwa lihleli libhalisa libhalisa lokhu izinkukhu libhalisane ezingake zaphuma hlalani phansi emzini ngaze liba ngekhorona loba lezi ama-project lizenzele linalodwa lizithuthukele ladlilwa ivoti lokhu elabela ukuthi liyakufuna lokhu eliduduzwa ngakho akulanto eliyaphinda lithona fana lokuthi lizenzele ingathi lilime umbhida labo-oyoni lithengise oliye eBotswana ledima umsebenzi liba le-South Africa ngoba iHarare iBulawayo sokuyi-South Africa yikho lapho esikhuluma nje sikhona ukuze siphithise abantwana lokho kuningi lokhu yekelani laba abakhokhelayo bevele ibonani kususela 1980 bengaphumanga ngubani okhona engabakhuphi yekelani behlale benjalo bekhokhele kuzafika isikhathi ma sebedinwe bazalitshela kodwa okwamanje ukuthi ihlala lijaha lizawina lizawina kulo nyaka kuyahamba kunje akudla labo MDC dala baphela kusasebenzi konke lokho kusela maphatha ophoza aphila sokwabola konke lokho yekelani konke lokho.
Ngiyalibingelela basakazi beStudio 7 ngithi Mbongo Mdali osaligcinile njengoba silizwa nje lisasethulela izindaba. Ngithi qhubekani lizinakekela ngukhethi weBebe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana. Mina bengicela ke sibuze ubaba uMnangagwa lapha ukuthi kanti njengoba phela uKembo Mohadi ekade wachiya isikhundla lesiyana siphethwe ngubani uzafaka nini lowo okumele asiphathe njalo khonokho kwakumelwe nguKembo Mohadi khona phanani according to unity accord njengoba phela izinyanga zilokhu ziqhuba zisiya phambili kungacaca ukuthi isikhala sivalwa nini ngakuboni yini ukuthi uncindezela bona labo ababemelwe kunangulowo Kembo Mohadi according to unity accord yona leyo asazi kumbe ukuyekela kulesikhala okwesikhathi eside kangaka lapho uzama nje ukuthi kuvele kube sobala ukuthi laleyo unity accord kwakuvele nje kuyisiphamaso ayizange yavela yaba ngeqiniso ngoba phela isikhala esinjiyana nxa siyahlala isikhathi eside kangaka thina ke
abalolo hlangothi kucaca sobani ukuthi sivele asimelwa ngamuntu laphana njalo nxa bezama ukuthi bayabuza ababuzwayo kusuka nje kuvele izimpendulo ezithi bapromota itribalism so ngiyazibuza ukuthi ukukhuluma ngokuthi abantu kabasamelwanga itribalism na so asazike laphana ukuthi ucabangani umnanga kwakumbe uzama ukutshengisani ilizwe okwesibili kubafowethu ngapha ohlangothini lomthwakazi ngithi hayi akula muntu ongamthatha ubulawayo akula muntu ongamthatha umthwakazi umnanga kwalotshanisa bancane kakhulu isizwe senkosi lesiyana ende umthwakazi uzobuyela ebukhosini bakhe akula lanxa sikhangela iZimbabwe leyana hayi bazamile kakhulu kwathatha izizwe eziningi ukuthi umthwakazi begcine bekwanisile ukuthi benqobe ilitholo ibutholeka lobhengula bona abantu besishoneni sebebambeni lamabhunu lezi zizwe ezinye zaseziziningi sezifake izandla oBritain yibo abakwanisayo ukuthi behlanganele isizwe esiyi-1 umthwakazi masingabi madolo nzima umthwakazi uyabuyela ezandleni zabanikazi ngiyabonga
ngiyalibingelela abasakazi bakastudio 7 ngibonga ngohlelo lesiqalo ngiqhubekele phambili kusinika lezi zindaba ezinhle njalo ezimqoqo njalo eziliqiniso okhulumayo nguPeter Mdlovu sembandeni esigabeni semkhaya ePlantry yebo siyezwa abantu bekhuluma bethi ishona ndebele kodwa lokho kokucasana ngebala asikho kungalungisa iZimbabwe iZimbabwe ibidinga ukuthi simanyane sibe munye loba singathi sime kumthwakazi kodwa siyabe singamandebele kuphela amashona lawo maye ngathi evotele amashona kutsho ukuthi ngoba amashona vele emaningi kulathi sizadliwa sitili sibuswe lishona amandebele asokuthi kuhlakanipha esikwenzayo ma sisithi sime short layo ubaba unkomo wayengamanga yedwa wayebambene lamashona lamandebele lamakhalanga lamavenda so lathi bekufanele ukuthi sibe sezinyathelweni zakhe siqale silungise ilizwe kuqala kuyikhona sizaqala ukuthi silungise okwethu kwesindebele asimanyaneni sibe ndawonye sibe ngabantwana bezibapha abahluphekileyo hatsho ukuthi sidabukane phakathi khonoko sesikwenza kweshona ndebele lakho ekuhlukanisa amavoti sifilta amavoti abantu abavotela at long besiba baningi kutshengisela ukuthi asingeke sibakhipha bezana P F ngoba bona bahleli bemi ndawonye ababe bedabukana phakathi ababe bephuma kula ama opposition party asemaceleni kodwa bezana P F bazahlala benjalo
ngiyabonga. Oh, ngisibonge laphana ku Studio 7 njani kodwa abantu e Studio 7 lonke abalandeli, abalaleli, yonke nje umuntu labasakazi bethu laphana, bonke laphana uNtungameli Nkomo. Thandi baba lo masisho njani uNtungameli Nkomo. Khuluma impela ukuthi noma umuntu omdala uzwe kahle. Maye silabadala ngazi ngibazi la izindaba ezinandi kangaka bakithi. Hayi siyabonga baba laphana le crew yakho yonke. Osebenza layo sizathini bakithi hayi yonke into siyayilandela mpela zonke izindaba sizilandela imihla ngemihla laphana nje ngithanda ukubeka laphana ngobaba unkomo laphana akanje ukugujwa usuku lwakhe indaba kababa laphana indaba enhle kakhulu bakithi ukuthi ngamdala usaphila maybe izinto ngazi right elizweni ngoba uma ukhayela isimo sakhe wayele nhliziyelo enembeza efana labomandela abantu bethatha ilizwe bathi hayi kakuhlale phansi ukukhulumisana belungu bengahamba uma behamba laba abantu bavela bathatha umnotho kudala ebantwini uma behamba bahamba lo mnotho wabo kodwa kwakhaya laba abantu abalezalo ezingcolileyo nenhliziyo ezimbi bathi bathatha umhlaba qeda babethatha umhlaba kulanto abayenzayo kuhleli zinti amaplaza kona ahlela kulinywa abantu bafa ngendlala lapho eSouth Africa noma belungu bephethe abantu bencindezela abantu uyabona ukuthi impilo ikhona sala umhlaba wona ngabantu abamnyama kodwa uyafanele ukuthi kuhlale phansi kunegotiatwe ukuthi kuboniswane ukuthi kuphilwa njani angazi bakithi ngiyabonga maphosa
ngibingelele kustudio 7 ninjani maqhawe namaqhawekazi siyabonga abasakazi abahle abazilethe indaba zinjalo umsakazi weqiniso uvele uhlezi usolwa ngizwile omagalela mafasibanda besola ustudio 7 engicabanga ukuthi yabantu abafuna ukubenefitha kule system yezanwe nabo MDC laba thina singabantu abantu bakumthwakazi emathebelelendi ibona i-100% right imthwakazi Studio 7 imele abantu bakithi sonke emathebelelendi ayithathi nxa isayidi ibeka indawo njengoba sinjalo nathi siphawula ngokubona kwethu siyabonga mthwakazi ningasabi ukuthusela ngoboma ogalela namafasibanda bethi lidala udlame ezweni ngoba bona benamathele emashoneni mhlawumbe uyisizukulwane samashona ngeke sazi siyabonga mthwakazi libambe kanjalo omagalela namafasibanda MDC Alliance ujabulela ukuhlala eyivayisi kuyamchaza ukuthi abantu bakithi behlale bengamavayisi kuyonke into eyenziwa ngezimbabwe ipolitiki yasezimbabwe emavayisi kuyonke into yinonsense lento le esingeke siyamukele omafa bavume sebejwayele ukuthi bebekuleso simo bebona amashona engathi babalulekile kunabo thina sikubona ngathi is nonsense ngize kumasendi induna yaseplumtree kumasendi laphana kahlonipha abantu masendi ayeke ukuthusela abantu ukuthi abantu bemthwakazi bazanyamalala yinonsense le uma induna eqiniso kakhankasele kasebenze ngezokwezomdabu ngapha engangigqamukeli kwezepolitiki asazi ukuthi induna enjani abayintshela ngayeni ukuthi induna ayigqamukeli kwezepolitiki ngokwenza konke kanjalo kungaba khona abanyamalalayo kufanele ahambe abazingela abuye nabo bephila or sibone izidumbu zabo ukuthi babalahlele kuphi kukhomba ukuthi wayahambisana ne-gugrawundi le eyaceda abantu emathebelelendi abantu bakithi sebavumele ukusetshenziswa amashona sikhathele ngabantu abanjengalabo enough is enough sifuna ilizwe lethu nathi sifuna ukubhenefitha emathebelelendi singabantu bemathebelelendi hhayi indaba yabo ukufuna ukuhlala bengamavayisi kuyonke into omasendo abasihloniphe njengenduni asitophi i-nonsense yakhe le yayenzayo siyabonga
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi la awalani le-Studio 7 njalo siyalikhuthaza ukuthi lingathumeli amazwi athukayo kumbe aphehla udlame. Siyabonga. Kwezemelika ngesonto ilizwe leMelika linanze uzivuse kwenziwa imbuthano egoqela ulayitha kwezitayitayi zama-fireworks. Imuli zahlangana kwaphekwa kwadliwa okungenzakalanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Kande, lapha eTexas lo nyaka kwehluke kakhulu. Kulumnyaka ophelileyo asizange sibone nje sengisitsho lokujabula kumbe ukudutshulwa kwama-fireworks. Abantu kabahlakaniphanga bathokozanga yilola lo wayeziqoqile emzini wakhe. Kanti-ke njalo ngalesi sikhathi kwakuyisikhathi lapha kwaku ngayisikhathi kukhulunywa kakhulu ngayo i-corona, i-COVID-19, upresident enguye ophethe lelo hlelo. Akuzange kube lokuthula ngalesi isikhathi ngomnyaka ophelileyo.
Ngokubona kwakho, iningi labantu kade livakatshelana ngalesi sikhathi yilabo asebehlatshiwe na, kumbe bakhona abaphongukubuthana nje bengakahlatshwa amajekiseni omabili?
Ukubuthana kwabantu kube kukuningi kakhulu, ngoba kukhanyile la maparade, kwakhanya laba bemidlalo abe-sports, kwakhanya labo abebekade bengabuthananga kulo umnyaka ophelile bebuthana sibili ngobuningi babo, njalo bengafakanga lama-maski labantu besondelelene kunjiyana. Engingeke ngikutsho ukuthi bekubuthana bebehlatshiwe kumbe abangahlatshwanga, kodwa-ke nxa ukukhangela i-Texas ikakhulu emadolobheni abantu abaningi bahlatshwa sibili ngoba ama-lines akhona ayemade kakhulu ikakhulu emadolobheni. Abantu engingakwaziyo ukuthi bahlatshwa bayilaba ontamo zibomva bemakhaya ngapha emaplazi, yiwa abangathi abazale bathakazelele ukuhlatshwa, kodwa-ke laba abemadolobheni hhayi.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela ilungelo lo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMatabeleland South. Ibandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kumele abe esehambise amabizo awo kungakafiki umhla ka-16. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.